njalo ke kujwayele yenale evela ekuthini ukhetho kalibanga lempumela eyavunywa umuntu wonke njalo ehloniphekayo. Kusadinga ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwenkokheli zamabandla amabili le yajonje ukhetho lale yantshentshelwayo ekaphrezidenti esentshamisa leka Mnumzana uMnangagwa ukuthi kulungiswe indaba yokuthi umkhonomi uwiswa ungabi khona ngokwethembeka uhulumende okhona elizwe lezimbabwe kulesi sikhathi.
Ngezinye indlela inkulumo lezi aziqondanga kuhle zilungise umnotho welizwe ngokwawo, ziqonde ukuthi ziqale zixazulule ukuthi onguye wanqobayo ngubani.
Iy'nkulumo ziqonde ukulungisa ezomnotho welizwe ngoba phela okuwisa umnotho welizwe ngalesi sikhathi yikho lokho ukuthi ubukhokheli belizwe kabuthembeke kabuthenjwa ngabezamabhizinisi laba ngaphetsheya kwamanye amazwe okugcina kusenza ukuthi kungabi khona abantu abafuna ukufaka imali kumkhonomi weZimbabwe. Laba lezizalo zeZimbabwe eziningi azimthembi kuhulumende ngaleyo ndlela, kazifuna ukuthi sifake imali zisakhe amabhizinisi angachatha abantu akhulise umkhonomi. Khonokho isisukisela njalo siqoqela sendaba esikhangelwe nguPresident Chamisa ukuthi kungabi khona ukuhlupheka ebantwini beZimbabwe kusenziwa ukuthi kulo hulumende ongathembekiyo.
Likubona ekuvuma lokho?
Ngibone ngani umkhonomi usekuvumile ukuthi khona kunjalo nje la ku-TPS document lakhe layethwa TSP kanye nani wayisho njalo wazamudinga ukuthi kube legitimacy kwi-economy. Ngibone ngani uyakuvuma mpelampela, angikawuvume sobala ebantwini mhlawumbe ukuthi wajoyinta ukhetho ngoba ngasho njalo kuyabe sesishuthi sesithi kafuna ukuba umongameli, ebesedinga ukuthi acele ukuthi uPresident Chamisa amncedise ukukhulumisa abantu ngokuthi kulethe ukwethembana.
Lowo kunguhulumente wokumanyana yini kumbelwano we-transitional wesikhatshana?
Khonokho ukuthi kungavunyelwana ngalithi uhlelo ngeke kube into esingabe sayiqondisa kathesi ukuthi kungaba nguhulumende wuphi. Okuqakathekileyo ukuthi uPresident Ramaphosa Chamisa ule 5-point plan yakhe.
Sikhangela ukuthi intengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga lokwenzakala ezibhedlela, libona ngalina belingakwenza ngcono yini lokho njenge-MTC?
UPresident Ramaphosa Chamisa ubevele ngaso afike kulesi sibanga ngoba phela abantu abafuna ukufaka imali kumkhonomi, abantu ababefuna ababethemba ukuthi bangenza amabhizinisi lezizimbabwe bebaningi. Ngakho siyazi ukuthi njengalokhu kwenza nawo 2008-2009.
Ibandla leZANU-PF lithi selilungiselela ukhetho oluzayo luka-2023. Ubona uMnumzana Chamisa laye ubona yini umbuso njengoba ibandla le-MDC lilokhu lisithi ukhetho lwajonjwa?
Siyazi ukuthi lakho kulichinga lokuthi izama ukuthi kukhohlakale ukuthi ukhetho luka-2018 lwajonjwa. Ngeke kulungiswe ukhetho luka-2023 kungakalungiswa ubulima lokonakala okwenzakala ku-2018 ngoba kuzabuya kuphindwe njalo.
Engafika-ke u-2023 kulokhu kungaxazululwanga udaba lokuthi owanqobayo mbani?
Angiboni mina kufike kuthini benze umathanda njengoba besitsho. Ngibone ngani bazehluleka njalo lezwekazi le-Afrika ngeke livume ukuthi kube kulokhu kusiqala ukuganga okunjengalokho.